Omunye wabathi ukumele umnanga kwakhulumisana labaphikisayo ngumnumzana Hlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye Freedom Alliance.
Nxa bengasemukelekanga kahle kwabo umhlaba baza kubona sokuswelakela ukuthi kube lokukhulumisana ukuthi so lokho kukhulumisana ngicabanga ukuthi kungagcina kusenza ukuthi kuvunyelwane okuthile kumbe kuthiwe njengoba kubonisa ukuthi umkhokheli webandla eliphikisayo we-TCC uthole la amavoti amaningi okungenzeka ukuthi vele adlule wona akamnangakwa kodwa kuhlupho ukuthi nxa kuhlalwa phansi izani zabifuna futhi ukuthi isalibambe esidubini andi siyakhubula isikhathi sikamgabe ukuthi kwenzakala njani kufuneka sikhohlwe ukuthi kuthiwa i-new dispensation kwenzakala ngayona lani indlela uzabe efuna umdala ukuthi ahlale khona pha abesesithi-ke umfana babe besikelana isinkwa umfana ethole esincane kule sakhe
kodwa umnumzana kutamusanka ukubandla le-ZANU PF njalo lakuhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe uthi umnangagwa uzakwenelisa ukubusa kahle kungakenziwa olunye ukhetho lukamongameli
i-way forward yena lesiyenziwe abantu bezimbabwe sebekhulumile ngobuningi babo last election sasingela amavoti sesilawo khathesi last election kwakuyi-50 point khathesi kuyi 52.6 which shows ukuthi hayi umongameli is gaining i-popularity and abantu abaningi bayamlandela so okumele kwenziwe ukuthi simnike ithuba ukuthi eqedise ama-programs akhe awaqalayo asikhulumi akula language inclusive government leyo vela isikhulumi language naleyo iZANU PF isiphiwe elinye ithuba lokuthi ibuse ngabantu bezimbabwe so ngakhonokho yikho sikulandelayo silandela ukukhunywa yi-constitution ukuthi abantu bamele bekhulume and abantu sebekhulumile so uyabusa umongameli akula lokho ukuthi kuthiwa ama-static leaders akabuyanga lokhu kwenza ngokuthi i-inauguration ezimbabwe ihlupha ngokuthi alikwazi ukuthi lisethe i-exact date ngoba labe lingakwazi ukuthi aba-opposition bazahamba yini kukhothi linaseli-invite amanye ama-president so yikujumana nje so we can't expect many of them ukuthi bebuye we expected ukuthi abalutshwane bona labo bebuye kodwa ukungabuyi kwabanye laba akutsho ukuthi akula legitimacy akutsho ukuthi ubaba kawinanga uwinile siqhubekela siya phambili
umnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi umnangagwa kasoze akuqule lutho kwele Zimbabwe
kabala capacity yokuthi ba-revive economy so abantu bezimbabwe baqhubeka behlupheka isikhathi sezulu sesiyaqala ipatronage yezanu iyaqhubeka abantu siyazi bazaphiwa inhlanyelo yomumbu lama-fertilizer labo abangabezanu yikho kuzaqhubeka kuthiwe i-development otherwise okunye akukho sibili abazakwenza okutsha ngaphandle kokubana amasela azaqhubeka etshontsha o-gold mafia lakwezinye indawo nje ze-economy ezisaphila ukutshontsha kuyaqhubeka yiyona ingoma ezahlatshelwa kusiya phambili
umnumzana Tabanginare olandela ezombusazwe ekwele Melika uthi umhlaba wonke jikelele uyakwazi okwenzakala kwele Zimbabwe
loba ke umnumzana Mnangagwa esezigcobile ukuthi ebe ngumongameli weZimbabwe akutshintshi ukuthi umhlaba wonke uyazi ukuthi ungene ngefeja-feja ukhetho lwangkhona lube lukhetho lwefeja-feja lapho okuphume kuthiwa uwinile ngamanani athile kodwa kungela bufakazi bokuthi uwine ngalawo manani ngakho-ke indoda esebunzimeni ngenxa yokuthi abantu kabamthembi kuthi-ke labo abamsebenzelayo kuZANU PF kuyamele begide kakhulu begide njengezitandard ukumthabisa bebe lokho bemkhumbuza ukuthi wanqoba loba nje umhlaba wonke usazi ukuthi kanqobanga eliphikisayo ele-CCC kukhanya lizazama ukuthi liye ku-SADC la-AU i-SADC ayikalethi iripoti yayo yokugcina final report echo ukuthi ukhetho lohamba njani
unare uphinde wathi kukhanya engani inhlanganiso ezinjenge-African Union seziphelelwe ngamandla ngokwenzakala kwele Zimbabwe
kukhanya umpresident Hichilema weZambia umeceleni yena ofisa ukuthi kwenziwe izinto ngendlela ehlukeneyo ubunzima nje ukuthi SADC le-AU kasaqinanga kangako i-Nigeria ivela kuma-elections ukhetho olwaba lobunzima futhi upresident Tinubu wangena laye kungani kangenanga kuhle kuthi-ke elegoli i-South Africa 2024 ilama-elections So asazi ukuthi bazayenelisa yini ukuthi bengenele endabeni yeZimbabwe. Kwele economy angiboni ukuthi kuzaba khona ama investors abuye egijima. Ngenxa yokuthi nxa abantu besithi kutshontshwa amavoti, abantu bacabanga ukuthi le mali yatshontshwa. Ngakho ke kuzaqhubeka ukugejwa ilithium, kugejwa igolide, kugejwa iplatinum. Yizi izinto engxenye ezizaphonga ukunceda i-economy.
Awaziwa ukuba kuzakwenzakalani eZimbabwe kusukela izolo uMnangagwa agcotshwe khona ukuba ngumongameli weZimbabwe. Abaphikisayo baqhubekela phambili besithi watshontsha ukhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGibbs Dube.